Ika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela kuStudio 7, ngomvulo mhlaka 26 kuNcwabakazi 2019, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje,
ukuthi izinto zonke ke zigcine sezikhwela ngezilinganiso ezifanana lalezo okuyabe kukhwele ngazo amafutha. Amafutha ke enza okuningi, hayi kuphela ukukhwezwa kwentengo, aphinde enze ukukhwezwa kwembadalo abantu nxa bekhwela imota kumbe ukuthi amabhasi besiza emsebenzini.
Kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota okuhambisa namhla ekuseni, osomabhizinisi bathi kusobala ukuthi intengo yempahla lokunye izaqhubeka iqonga.
Siyabonga inyathelo ethethwe ngohulumende ukuthi asinikeze amalayisensi okuthi sithede ngemali. Aphikise ukuzaminimayiza ukushotha kwemali okwenzakalayo, ngoba abantu abasezitridini labe babuthi imali yonke and asikwazi lokuthi bayisanga. Ngiyathemba ukuthi lokutshentshelwa kwabantu sokuzabangcono consistent into eziprofessional.
Uzulu wamukele ngembono ehlukeneyo kwethulwa kwamakhampani atshintsha imali ngokusemthethweni. Namhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa ufikise umnyaka elokhu wafungiswayo ukuthatha intambo zombuso. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha ezimota okuhambisa namhla ekuseni, osomabhizinisi bathi kusobala ukuthi intengo yempahla izaqhubeka iqonga, njalo lembadalo yokugada amabhasi lemichova layo ikhuphuka ngesikhathi iningi livele lisehluleka ukuziphilisa. Ngesikhathi ugatsha lweZimbabwe Energy Regulatory Authority luthi ilitha yedizili yona isikhuphuke isuka ku-$9.36 yafika ku-$10.32. Yona ke ilitha eyodwa ipetulo ikhwele ngeviki edluleyo isiya ku-$9.12, kodwa kathesi isiku-$10.01. Intengo yamafutha la iyachiyana ngezindawo. E-Victoria Falls ilitha ipetulo ikhuphuke yafika ku-$10.56, ePlumtree laseBeitbridge iku-$10.43, eWange $10.52, njalo koBulawayo isibiza i-$10.39. Ukucubungula lake lolu daba sixoxe lomnumzana Bert Nikobebe ongumqondisi wenhlanganiso ye-Motor Industry Employers Association of Zimbabwe.
Thina njengosomabhizinisi sikubona kuyinto enzima ukuthi amafutha akhwele maviki wonke, ngoba amafutha anakho ukuthi izinto ezithengiswayo kumbe izinto ezenziwayo zincediswa ukuthi kube khona kwamafutha, ikakhulu amafutha anjengedizili. Kubangela ke ukuthi izinto zonke ke zigcine sezikhwela ngezilinganiso ezifanana lalezo okuyabe kukhwele ngazo amafutha. Amafutha ke enza okuningi, hayi kuphela ukukhwezwa kwentengo, aphinde enze ukukhwezwa kwembadalo abantu nxa bekhwela imota kumbe ukuthi amabhasi besiza emsebenzini. Ufica ukuthi ke besokusenza ukuthi izisebenzi besezi-citizens zasezifuna ukuthi kube nokukhangelisiswa kweholo lazo, kukhangeleleke imali abagada ngazo besiza emsebenzini. Ngibonani ukukhwela ke kwamafutha amaviki wonke kuyaphambanisa inhlelo zokusebenza kahle elizweni.
Siyabona ukuthi kwamanye amadolobha njengabo Victoria Falls, eBeitbridge, koBulawayo, ePlumtree, eWange kuqonge kakhulu.
Ukukhwela kwamafutha kubangela ukuthi ke izinto ezithwalwayo zonke zigcine ziqonga ikuthwala kwazo. Ukukhwela kwamafutha kwenza ukuthi ke ekuhambeni kube nzima. Wona amafutha angikhona nxa ebuya eZimbabwe abuya nge-pipeline esuka eMozambique, abesefika afikele eHarare. Nxa esesuka ke eHarare esiye ezindaweni ezitshiyeneyo, athwalwa izimota ezinkulu ezithwala amafutha. Zona ziyana izimota ezinkulu ezithwala amafutha lazo zibe ndleko zazo ezokuthi zithwale lawo mafutha ke ziwasa ezindaweni ezitshiyeneyo. So esingathi ngesilungu yi-transportation. So nxa kutransportwa khonaphana, utransporta kumbe ngithi umnikazi wemota eyabe ithwele uyabe ufuna la ingxenye yakhe ukuthi uthwale amafutha esuka eHalale ewabuya lawo ke kobulawa kumbese Victoria Falls. So yikho okubangela ukuthi ufike ukuthi intengo yamafutha kayilingani kulabo abawathenga eHarare labo abawathenga kobulawa kumbe eVictoria Falls. Kubangelwa ukuthwala kwawo esesiya kulezo ndawo.
Lo ngumnumzana Petneko Pepe, umqondisi wenhlanganiso yeMotor Industry Employers Association of Zimbabwe, sixoxela ekobulawayo. Uzulu wamukele ngembono ehlukeneyo okwethulwa kwamakampani atshintsha imali ngokusemthethweni ngoba sebephiwe imvumo nguhulumente. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Amakhampani lawa atshintsha ngesilinganiso esiphezulu kulesabo siphatheleni, njalo uZulu usegijimela ukutshintsha khona ebona ukuthi akala ngozi yokuqilwa. Namhlanje idola leMelika belithengwa ngetshumi lasitshiyagalombili ledola leZimbabwe i-$10.80. Omunye wabathole imvumo yokutshintsha imali ngokusemthethweni ongusomabhizimusi kobulawayo, umnumzana Musa weNkosi Ncube, uthi uhulumende uthethe inyathelo elihle njalo uZulu selakho ukutshintshelwa imali kungela kuqilwa.
Siyabonga inyathelo ethethwe nguhulumende ukuthi asinikeze amalayisensi okuthi siyithethe ngemali. I think sokuzaminimayiza ukushota kwemali okwenzakalayo ngoba abantu abasezitridini nawe babakuthi imali yonke and asikwazi lokuthi bayisanga. Ngiyathemba ukuthi lokutshontshelwa kwabantu sokuzakwangcono cause sesiyayenza into eziprofessional.
Unkosikazi Siphiwe Dambisa useke watshintsha imali kuBeruti Change uthi ubona kungela buqilo obukhona kodwa ethi ulovalo ngokubhala ivizo ethi mhlawumbe bengalandelwa bekuzwa ukuthi imali bayithathaphi.
Uhlupho engilubonayo siphoma ukuba lovalo nje ukuthi paperwork le siyifilayo sengazumbe sizalandelelwa sesibuza ukuthi kanti vele thina foreign currency ithatha ngaphi. Kukanti emgwaqweni ukuzitshintshela kube ngifihlo yakho ukuthi wena uhambile watshintsha.
Oyisakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Sindisiwe Bhangu uqhathanise amaBeruti Change akudala lakhathesi ethi kungaba kuhle nxa engasebenza njengakudala.
AmaBeruti Change alungile sibili. Nxa engasebenza njalokho kwakusenzakala kudala ukuthi wawusithi nxa ufuna ukuthi uyentshintsha imali wawumele ube lesizathu sokuthi uyantshintshana.
Laloba kulabanye abakhanye bethakazelela amaBeruti Change, umnumzana David Dlodlo othengisa imali ezitaladeni uthandabuze lokhu ethi kabasoke bame ukutshintsha imali labo ngoba kuyindlela abaphila ngayo njengoba imisebenzi ingekho.
Thina esiphumi vele esitridini kuda besithola khona impilo thi ngoba akutamsebenzi so indlela esisebenza ngayo thina ukuthi sibe sitshintshela abantu imali.
Omunye osole lokhu ngumnumzana Mike Ndiweni ongumqondisi weBulawayo Vendors and Traders Association ethi yena kaboni mehluko ozadalwa ngamaBeruti Change abantu bazabe belokhu bethwala nzima ukuthenga imali yangaphandle.
Ngicabanga ukuthi mina indaba yamaBeruti Change la sephiwe imvumo ukuthi asebenze ayisoze idala umahluko ongakanani ngoba abantu abasoze benelise njengabantu abazisebenzayo ukuthi bathole ama-US dollar ama-rand bayithenga izinto phandle.
Ingxenye kaZulu ikhanya ilokuthandabuza ukusebenza kwamaBeruti Change bethi ababoni mahluko ozadalwa yilaba ngoba uZulu elokhu ethwala nzima ukuthenga imali yaphandle ikakhulu labo abazisebenzayo. Kuthi abanye babone ulinyathelo elihle bethi akusela kutshontshelwa imali okuzaba khona njalo bafisa ukuba asebenze njengakudala. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile Masuku.
Odokotela baseZimbabwe bathi umama wezomnotho olokhu uqhubeka wonakala usuphazamisa umsebenzi wabo ikakhulu kulandela ukumiswa kokusetshenziswa kwemali yakwamanye amazwe egoqela idola leMelika. Intathe yezindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Umkhokheli wenhlanganiso yabodokotela eZimbabwe Medical Association zima udokotela Francis Chawora utshele umhlangano wabodokotela kuyona le impelaviki eHarare ukuthi lesi simo sesifike esibangeni sokuthi abasenelisi ukuqhubekela phambili bezinakekela bebiza inhlawulo yanyakenye. Lokhu kufakazwa ngudokotela Joel Tabi.
Imali sizuzayo ekusebenzela aseneli ukuthi senelise ukwenza umsebenzi.
Abezima bathi inkinga ukuthi imali okumele bayihlawulise izigulane yabethwa emthethweni ngedola leMelika, kwathi ngokumiswa kokusetshenziswa kwalo kwadala inkinga. Odokotela bakhuthaza ukuba amalunga awezima bengahlawuliswa inhlawulo ukuba ngamalunga. Udokotela Thapi ugciselela kulokho.
Nxa sibalutshwane ukukhala kwethu akuzwakali. Ye isifiso sami ukuthi ngamadokotela wonke enyeza sibe part of izima. Umbono wezima muhle kakhulu. Kuhle ukuthi angabanye bethu bayakubona kunokusize sihlanganisibe ndawonye ukwenza ukuthi isibe lama-ideas, faka ama-ideas ndawonye sibone ukuthi singazinceda njani njengamadokotela, not only ukuzinceda thina lokunceda i-nation at large.
Amalunga awezima abesedlula kancane amakhulu amathathu 343 ngomnyaka 2017, leli nani laqonga laya kumakhulu edlula kancane kwayisikhombisa 711 ngomnyaka wedlulileyo ka-2018, lehla laba kumakhulu amahlanu 505 lonyaka. Okulinani elincane sikhangela inani labodokotela bonke ababhalisiweyo elizweni. Ophethe isikhwama sezima udokotela Mukhungunukwa uthi ukuguqulwa kwemali esetshenziswayo kubangele ubunzima obukhulu kumisebenzi yabo, ikakhulu ukuhlelwa kwezimali zabo. Amabhizimusi asemsebenzini wezempilakahle lawo angene kulumbuthano. Uzanele Ncube usebenzela iPopulation Services Zimbabwe.
We are looking for our partners. Our bluster is from Ushangan and Labos, Kansu 7 and Abo Wonke.
Population Services Zimbabwe, Ilamagilini, Guyo Yonke in Dawele Zimbabwe, Ibe isisiba Lama Outreach Team, Abantu, Aba Endaweni, Ezinga Figueo Galula, Lucelo, Lama Star Blue Clinics, Benigeza Ulazi, Mugusela, Imurugunga Lambatalo, Abama Pizimusi, Akotela, Alumisa, Imiti, Lama Laboratory, Angenela, Gulum Sangano, Umunzana, Lope Mula Tube, Umela, Itach Lab.
Silama products ethu la amakhulu ayazakalayo odokotela labo abawaziyo selisikhumbuzana nje ukuthi uyabona kule product ethile, kule product ethile, kule product ethile.
Abezima bathi bayazama ukuba ngumlamulankunzi phakathi kukahulumende labodokotela bezibhedlela ngesikhathi odokotela laba bekhalala umsebenzi okuyinto eyabajumayo. Bethi lokhu kwagcina uhulumende sebona ngani bona bayinhlanganiso emela amalungelo ezisebenzi, kukanti ngakwelinye icele odokotela bezibhedlela bebona angani bama kucele likahulumende. Umphathisambo obona ngezokwelatshwa udokotela uPhathaya Moyo utshele umhlangano wezima ukuthi uhulumende selungisa umthetho ozalawula ukusebenzelana kwabo njengabodokotela lamankampani aphathisa kundleko zezigulane ama-medical aid. Amalunga ezima akhokela ama-physicians, ingcwethi zokwelapha abantwana ama-pediatricians, ama-obstetricians, ama-gynecologists, ama-anesthetists lama-surgeons. Ngimele iStudio 7 Harare, ngingu-Mark Peter Ntambe.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu? Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Namhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa ufikise umnyaka elokhu wafungiswayo ukuthatha intambo zombuso. Kukhetho lwakuqala lokhu eleZimbabwe lathola uzibuse owayengumongameli Robert Mugabe engekho. Kwathi kusenzakala abantu bathaba becabanga ukuthi sokuzaba lenguquko elizweni. Kodwa abacubungula ezombusazwe kanye labenhlanganiso ezibona ngamalungelo oluntu abanjenge-Amnesty International bathi kukhanya lonyaka kube lokuqonga kwezehlakalo zokuhlukunyezwa, ukuthunjwa, ukubotshwa kanye lokutshaywa kwabantu ngabezomvikela. Ukuhlaziya lolu daba uPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele ingcwethi ecubungula izombusazwe uMnumzana Collins Ncube.
Ngibona engani uPresident Mnangagwa uthe eqala umsebenzi bengani ufuna ukwenza into ezehlukeneyo kulo former president uMugabe. Siyananzelela ukuthi akula consistency kuyaqala lokhu kwekele, kuqale lokhana kwekele.
Abe Amnesty International labo bakhala ngokuthi umnyaka lo kube lokuhlukunyezwa kakhulu kwabantu.
I think in the history of Zimbabwe, asizake sibone isosha lingena emgwaqweni lithwele umbhobho. So kwalo nyaka kube buhlungu kakhulu, and masikhangelwe ukuthi ngoJanuwari kwabotshwa abantu abadlula ku-957.
Ungathi yikho sokubulele na intuthuko yomnotho welizwe?
Kakhulu sokubulele kakhulu, ngoba akula muntu onga-investa elizweni lapho kugijima khona ipolisa anytime. Akula muntu onga-investa abangekho shuwa khona, ngoba khathesi sikhuluma kunje sokule new currency zinzola. Asazi ukuthi inkulumini okunye okuzatshintsha kwezomnotho welizwe, ngoba nayo izinto zitshintsha zinjalo. Wonke umuntu uyabe ekhangele nile. So ezomnotho welizwe sezi-affect-e kakhulu i-policy inconsistency lokuthawa kwabantu khona lokhu. Akula muntu ongafaka imali yakhe ize ngayo naleyo.
Kodwa abanye phela ngabathi usezamile ukuthi aphathe inkohlakalo ngokubeka ama-commission.
Ye, sikubonile khona lokho, and njalo masikhuluma ngezakhe ngesikhathi engena e-ofisini wathi ufuna ukuyitshintsha igugule. Sabona abantu bebotshwa esithi i-catch and release, bayabotshwa baphume kusasa.
Abanye njalo ngabathi izijeziso zenotho ezabekelwa iZimbabwe ngamazwe angentshonalanga ngokunye kokongezelela kunhlupho zeZimbabwe.
Kuyangezelela njalo la ihulumende akala mzamo ayenzayo ukuthi at least athi respect ama human rights, ngoba sinazelela ukuthi izibhera ikakhulu ikhuluma ngezinto zona lezi zenzakala kathesi eZimbabwe, ukuthi abantu bayathunjwa, abantu bayathaywa.
Umnumzana Collins Ncube yingcwethi ecubungula ezombusazwe uxoxa loprofethi Jeremiah ekobulawayo. Kodwa umsekeli kamphathi ntambo wezokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutoti uthi izijeziso zenotho yizo ezibangela inkinga eziseZimbabwe, esithi njalo isikhathi sisesesifitshane ukuthi umongameli Mnangagwa engabe esefeze zonke izithembiso azenzayo. Ngakho-ke abantu kabamnike ithuba. Live Talk namhlanje sikhangela osokwenzakale elizweni phakathi komnyaka lokhe umongameli Mnangagwa efungiswe ukuthatha intambo zombuso. Thumelani text message unombolo ezithi 0012024650318 ukuze selithinte ecingweni lingene kuhlelo. Abenhlanganiso ye-International Community of the Red Cross eZimbabwe bathi kungumsebenzi wabo ukusiza lapho okuthe kwaba lo msindo lodlakela olubangela ukulimala kwabantu bengathathi hlangothi, bengakhethi muntu, njalo besebenza bezimele. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kuza ngemva kokuba abe-Red Cross bebonakala kakhulu ngesikhathi sokuqhamuka kwengxabangxoza ebangelwa ngokunjengokutshengisela obekuqoqwe ngabe-MDC lapho kulimale abantu abambalwa ngemva kokutshaywa ngamapholisa abekade ehlome ngenduku intuthu efitshayo ama-tear gas kanye lebikhafulwa kusetshenziswa imibhobho. Isiphathamandla esebenza sikuhlangothi lokukhulumisana lozulu khona e-Red Cross umnumzana Kim Stambuli uthi lo ngumsebenzi wabo njengenhlanganiso ezinikeleyo ukusiza lapho kulimala abantu, kungaba sendaweni lapho kubuthana khona uzulu okubalisa enkundleni lapho udlalelwa khona imidlalo echiyechiyeneyo egoqela inguqu emihlanganweni echiyeneyo ezombusazwe kanye lalapho kulokutshengisela. Wengeza uStambuli ethi kabaqali ukusiza abalimele ngemva kokuba kube lodlakela ngemva kokutshengisela sekulimela abantu, njengoba lalapho kudutshulwa abantu mhlaka 1 ngoncwabakazi nyakenye basiza abambalwa ababelimele ngemva kokudutshulwa labalimalela ekutshayweni ngabezomvikela. Umnumzana Jenesani Ntungagwa ocubungula ezombusazwe ikakhulu ngokuphathelane lembali yebandla lezombusazwe le PF Zapu ufakaza okuhle akubone kusenziwa ngabe Red Cross Society.
Kungabe kuyikuthi njalo babona kwenzakala ngoJanuary laphana abantu bachaywa abanye badutshulwa kwabanzima ukuthi kungene abantu lakho International Committee of Red Cross kaningi ilakho ukuzivikela ngombala womsebenzi akumela ngabe dutshulwe akumela ngabe chaywe isizivumelane sabhalelwana ngamazwe abe phakathi kwawo kutsho ukuthi bona mina ukubona kwami bathatha ukuthi lo sokungumsebenzi wamazwe abe ezihlupha ngezimbabwe ngawusese umsebenzi wamazimbabwe kuphela.
Unobhala enhlanganisweni yamabandla ezokholo lwesiKristu ngaphansi kwenhlanganiso yeZimbabwe Council of Churches uReverend Dr. Kenneth Mthatha. Yena uthi kuyiwona msebenzi wabo lowo ukungena lalapho kulwiwa khona ukusiza abalimeleyo.
I-Red Cross ibonakala njengebandla eli-independent ukuthi elikudingayo ikusiza labo abalimeleyo. So siyakubonga lokhu i-Red Cross yakwenza mhlaka 16 siyathemba izoqhubeka njalo yenza lo msebenzi ngoba uma kuzenzakala okunje abantu bechengisela kube lo msindo kuzodinga amabandla abukeka njengane a independent. So umsebenzi obalulekileyo kakhulu ukuthi iRed Cross iyathatha isithunzi sayo.
Isakhamuzi semzini weBudiriro eHarare umnumzana Victor Dube laye uncome umsebenzi owenziwa ngabe Red Cross ukusiza uZulu olimele ngemva kokubhaxabulwa ngamapholisa etshengisela.
Abantu ababusayo sebezakala ukuthi khona nxa kulezi zinto ezinjalo vele ukwenza kwabo ngokuhlukuluza abantu ngokulimaza abantu. Bebalimaza njalo iRed Cross layo ngingazi ukuthi basikelwa ngubani ngibeni ngamazwe aphandle aseyakubona ukuthi akula lapha akungenzwa khona ukutshengisela kungela kulimala kwabantu. Esikwe sabayo ukuthi asikwazi ukuthi kuzaba njalo kumanye ama-demonstration ngumbeni kuzaba hlupha bona ababusayo ukuthi hayi into enje iyasiyangisa sifunde ibona.
Lanxa abe-Red Cross laba bengazange bathanda ukuveza inani labalimala kulokhu kutshengisela bathi sebasize abambalwa ukubalisa owesifazane olimele kakubi wasiwa esibhedlela ngolwesihlanu olwedluleyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Kunezizalwane zakwele South Africa ezithi zifuna ukuthi kuxotshwe abantu bokuza abangela maphepha aqondileyo okuhlala kulelo lizwe kusukela mhla zimbili kumpandula. Abantu laba abakumabandla aphikisayo ezinye izisebenzi ezidabuka kwele South Africa labangela msebenzi bathi bazavimba imigwaqo yonke bangene emafekithali lapho abazabe bexotsha abantu bokuza abangela maphepha. Kubikwa ukuthi okwamanje sebehlukuluza abadabuka kwamanye amazwe abatshayela izimota ezinkulu ezithwala impahla isetshenziswa emazweni atshiyeneyo. Uhulumende kaSiri Ramaphosa uthi kazilutho ngokufuna yilaba. Omunye wabo abaqhuba lokho ongafisanga ukuthi siveze igama lakhe uthi sebebikele uhulumende ngabazakwenza ngeviki ezayo. Uthi abakufunayo ukuthi uhulumende alungise ukuhlupha abantu abadinga imisebenzi labasebenzayo asebethola iholo eliphansi njengoba abantu bokuza bevuma ukuholiswa imali ephansi ngabaqhashi. Ake sizwe ixoxa ngalokhu lo Gibbs Dube weStudio 7.
Ngethu September sicabanga ukuthi kumisa yonke into ezoba operator eSouth Africa. Nakumisa yonke into ezoba operator eSouth Africa, sizozama ukungena emafemini bonke la kukhona khona abantu angaphandle. Kusho ukuthi abantu abangebona abaseSouth Africa abangenzele ngaphandle kwemvumo yaseSouth Africa. Khona abantu abangene ngezero rights eSouth Africa, sinabo odoctor esibadinge ngaphandle baseSouth Africa, sibazi ukubaphazamisa. Abafike bangena ngendlela e-right. Kodwa laba bantu esithole ukuthi bangena kulezinkaphandle zaseSouth Africa bezovuma imali ey'ngane, kanti eSouth Africa zalwa 1912 kukhona i-National Congress zasilwa kufelwa abantu silwela izwe ukuthi sithole inkululeko kule lizwe. ekugcine imali sekuvela abantu angaphandle bazovuma ukuthi imali mhlampe o-2500 imali esithi e-South Africa incane 3.5 uma uhola imali encane e-South Africa for mangathiwa 0.4 ngaleyo ndlela kusho ukuthela i-South Africa sekumele singafiselwe abantu la lokho ngeke kuze kwenzeleke impela ngeke sesivume lokho
lizavimba njani ilabe livimbele emgwaqweni labe lenzele
emgwaqweni yase-South Africa yonke ngabona enkulu sizonqumisa abathathu kiyo yabona amathraga amade
niyabona
ama-hotel train izovela inqumo ephakathi nomgwaqa mhlampe M3 M12 yabona M11
lo ngomunye wabantu abafuna ukuthi kuxotshwe abokuza abasebenza kwele South Africa bengala maphepha aqondileyo ucele ukuthi igama lakhe lingavezwa ukuze sihlaze udaba lolu sixoxe lomnumzana Ngqabutho Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso emela abadabuka eZimbabwe abahlala kwele South Africa.
Sihlala sikhuluma laye uhulumeni kodwa azange sikhulume laye ngendaba ka-2 September ngoba thina sikuzwayo ngama-voice messages kasikwazi ngoba nabakwenza lokhu kodwa selokhu kwaqala indaba leyothiwa i-xenophobia ngo-2008 sihlele sikhuluma laye uhulumeni sihlele sikhuluma lazo inhlangano ezimele abantu be-South Africa ukuthi lokho kungalungiswa njani ukuthi abantu bengachayani ngoba sakubona ngo-2015 SCP laphana eThekwini sikubonile futhi kwenzakala ngendaba zama-truck drivers sike sahlala phansi labo abachayela ama-truck ababuya eZimbabwe lakwamanye amazwe uhlupho esinalo thina njengesikhuluma lohulumeni ukuthi ama-truck drivers kukhanya kibo kubanzima ukuthi bangene inhlangano ye-union sasikhuluma labo ukuthi ukuze silungise kuhle udaba lwabo ukuthi kumele bangenele inhlangano ye-union manje kukhanya bona bathi bengangeni i-union bayaxotshwa emsebenzini xa sikhuluma le-union efana lesathawu eyomele abachayeli bama-truck labo bakhala ngokuthi kunzima ukubamela ngoba kabekho phakathi kwe-union labo futhi abayiba bahamba bechaya abantu asomalunga e-union bazakhela i-association yabo bengama-South African drivers abahamba bengena emafemini.
Umnumzana Ngqabutho Mabhena ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa sixoxelaye ese-Johannesburg. Isizalwane seZimbabwe esesihlala lapha eMelika uDokotela Terry Rye Trent namhlanje uphiwe inhlonipho enkulu lidolobho lapho ahlala khona eNew York khonapha eMelika lapho kuphawulwe isithombe sakhe enzikini yalo eRockefeller Center. UTrent ube phakathi kwabesifazana abadumileyo abanye abayizinothi esinjengo Oprah Winfrey, uNicole Kidman, umdlali wama-Olympics uSheryl Strayed labanye. Ekhuluma lo Mavela Simhlanganya uye weStudio 7 uthe ujabule okwamagama ngokuphiwa linhlonipho. Singakehlukani namhlanje ngesikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Kulandela ukukhuphuka kwentengo yamafutha izimoto okuhambisa namhla ekuseni, iningi lithi kusobala ukuthi intengo yempahla izaqhubeka iqonga. Iningi lamukele ngembono ehlukeneyo kwethulwa kwamakhampani atshintsha imali ngokusemthethweni. Namhlanje uMongameli Emmerson Mnangagwa wafikise umnyaka elokhu wafungiswayo ukuthatha intambo zombuso. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.